Lokho kuphume emhlanganweni lamalungu ekomiti edalele ephalamende ebona ngezokuthengiselana e-Industry and Commerce ngolwesibili kuleli dolobho lapho kuzodingwa umbono kaZulu ngalokho kumele kumunyethwe yi-Consumer Protection Bill. Iningi labathengi lithi lithwele amagabha avuzayo kulezi nsuku ngoba bezitolo befaka yiloba yiphi intengo abayicabangayo. Umnumzana Misheke Ndlovu ngusomabhizimusi kuleli dolobho uthi kumele kube lo mthetho ozabamba ngamandla abezitolo ukuthi bayamukele yiloba yiphi imali esetshenziswa elizweni.
Nxa ngifika eshophu yakho ngiphethe ifoni yami ngiyathenga ngithi mna sengikufakela i-eco cash ulama prizes uthi nxa ngithenga nge-eco cash sekuyamela ngifake $2 kumbe $3 phezulu mbona uyabuya phambanisa. Nxa ngiphethe i-USA dollar yami vuma ngithenge ngayo. Nxa i-RTGS dollars whatever it is vuma ngithenge ngayo leyo mali.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Rido Mpofu ebandla leZANU-PF othi kumele kucace ukuthi RTGS dollar lilamandla anganani lapho kuqathaniswa le dollar leMelika ukuze abathengi bengaqilibezelwa.
Akuhle kube le-rationalization ibhili le-protect ama-consumer ukuthi i-US dollar vele fanele ihambe ngale ndlela ukuze into zihambe kuhle. I-rand ihambe ngale ndlela ukuze into zihambe kuhle. I-dollar yethu leyi ilingana nalokhu mbe kayilingani nalokhu. Kuhle kube clear kube le-clarity entweni zethu zonke.
Umnumzana Alifeli Mdawu odabuke Beitbridge uthi kumele impahla ezithengwa kwamanye amazwe ziqale zihlolwe ingcitshi zeZimbabwe ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane.
Mina bengicela ukuthi maybe i-government can employ over being an independent food inspectors ngoba ukudla kwethu okuningi siyaku-importa whether legal or illegal but kuyagcina kufikile eZimbabwe. Then the campaign bakhangele ukuthi kuyavuma ukuthi kudliwe ngumuntu yini.
Osakhulayo Mthulisi Siziba osuke eMatobo uthi kuza kuba nzima ukuthi kubunjwe umthetho wokuvikela abathengi ngesikhathi ilizwe liphethe lithenga impahla kwamanye amazwe. Uthi kumele kuvuselelwe amandawo kuqala ukuze uhulumende enelise ukufaka intengo kulezo mpahla.
Ezinongu thina singelalutho akulawoyi ama-consumers esizavikeleka ngayo. Igole lenza ukukhulu. For instance, kathesi ezama-consumers ezibhedlela akulalutho. We can even see our VPs that are like outside. Why? Ngoba akula anything to consume it.
Iqula ledalela eParliamente belikhokhelwa ngumnumzana Sani Kim Guni ongumeli webobu edalela eParliamente othe leZimbabwe selisalele emva ngoba makhelwane abafana lelabo South Africa leZambia sebela imithetho evikela abathengi.
Ngelele ukuthi abantu baqilibezelwa ikakhulu ngasikhangele ekuthengiseleni lapha kube lama price hikes uyafika ukuthi umuntu eyathengisa isinkwa lapho omunye nge-$2 omunye ufike siyi-$3 omunye ufike siyi-$5 lamafutha kuyafanana kunjalo ngokuthi kasila mthetho obuvikela abathengi labathengisayo.
Kusenjalo ukusilela kwamafutha ezimota sekuqalile njalo edolobheni leGwanda osekuthiwe ukuthi abatshayeli bezimota belale emagalajini belindela amafutha. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukweze intengo yamafutha la ngozibandlela kulandela ukusilela kwawo esithi ukukhuphuka kwentengo kuzadala ukuthi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.